Sina-ke njengenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions. Leli nyathelo siyalisola kakhulu, linyathelo elingaqondanga, inyathelo esibona ngathi lithethwe ngesiphangiphangi, kungasakhangelwanga umthetho ukuthi uthini, kungasahlonitshwanga njalo lamalungelo ezisebenzi. Nxa kuyikuthi kule nto yonakele besikhayela ukuthi okufanele kwenzakala okusemthethweni ukuthi nxa isebenzi esibonile, siyanikwa lokho okuthiwa yi-charge sheet, bese sibizelwa kunkundla yomthethandaba esingathi yi-hearing. Lesi sisebenzi siyebikelwa icalaso laso, sizimele, sizidifende ukuthi kungani kube njalo. So kusukela kuthathwa leli nyathelo lokungenziwanga, uhulumende sibona ngathi umthetho okuphilisana lezisebenzi kumbe umthetho wezisebenzi okufanele ukusemsebenzini wephuliwe. Ngokunjalo lesi sinqumo siyasisola sibili kakhulu. Njalo okunye uhulumende ufanele akunanzele ukuthi abantu abangahlatshwa kungabe kulezi zathu ezijiyeneyo, kodwa nxa umuntu ebiziwe ukuthi azozichasisela, uzachasisa izizathu sayo kungani engahlatshwanga. Lokhu sibona ngathi futhi uhulumende kasakunanzelanga. Kodwa-ke ngitsho njalo kufanele sikunanzele ukuthi nanye Zimbabwe Congress of Trade Unions sicacile ukuthi abantu ababe leqiniso lokuthi bazame ukuthi bonke bahambe bayehlatshwa ukwenzela ukuthi bavikele impilo yabo, bavikele impilo zemuli zabo, labanye abasebenza labo le-public. Kodwa babe ngasahlatshwanga, siyakukhola ukuthi kulezi zizathu ezibambekayo fanele anikwe ithuba lokubana azikhulumele, engaphongi ukubanjwa ngentamo ukuthi emsebenzini engasabuyi. Sibona ngathi le yinto embi.
Manje njengenhlanganiso, akhona yini amanyathelo eliwathathayo okuya kumbe emthethwandaba kumbe ukuzama amanye amacebo aza kwenza ukuthi abantu abangahlatshwanga benelise ukuya emsebenzini?
Well, siyananzela njalo ukuthi izisebenzi eZimbabwe zikhona, zilabantu abazimela kumbe singathi ama-union mihlanganiso ezibamelayo, ama-union ezatshiyene ngendlela esi-operator ngayo. And sinanzela ukuthi kunjalo njalo kula ama-grievance procedure kumbe imithetho efakwe yokuthi nxa ungaphathekanga kuhle landela indlela ethile yokubana utshengisele ukuthi awuphathanga kuhle. Ngileqiniso lokuthi izisebenzi ngokutshiyena kwazo kuba yena etshiyeneyo, ubukhokheli balawa ma-union kufanele babe liqiniso ukuthi bayalandela leyo mthetho, i-grievance procedure, bayirejiste lo employer wabo ukuthi lokho kwenziwa izisebenzi kuyinto embi. Kungaze kwehlule ama-channels akhona ukuthi nxa i-grievance leyo bebona ngathi ayisabanjwanga kuhle, uhulumende waqinise wamsikhanda ukuthi abantu bangabuya emsebenzini kule ndlela ke ezinye ezingasetshenziswa. Amanye afana nawo futhi ayenelisa futhi ukuthi asebenzise esingathi thina kuye emthethwandaba, i-litigation process. Silamaleyazi ama-human rights abamele khona ukubana bancedise bonke abantu ababona ukuthi bahluzwe ngendlela okuhluzwa ngayo lezi sebenzi ngokufananayo. Njalo la ma-union amayevele lawo balamagqwetha abo angancedisa. So sibona ungathi kufanele ukuthi siyacebisa ukuthi nxa bekhona ama-unions alama-members asewele phakathi kwalolu hlupho, sikhayele ukuthi bathathe lawo manyathelo. Kungehlula bathathe litigation process, ngoba sekunanzeli lo okwenziweyo, lelinyathelo eliyenziweyo lephula umthetho.